Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi u 3 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abahlali beGwanda lathi sithikibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo asokuqala ukuthi amaphoyisa kufuze ukurespondatoma izindaba ezifana lezi kumele amaphoyisa amele bebelela konke kumabhokisi lana uneneni ukuthi beshwezele umsebenzi kinto imali i-community yokhulisa i-community ukuthi kufoke bekwazekwanza nawo kudika lezi gilamkhubale zifile into ezincane ezinjanelezi.
Izakhamizi zeGwanda zisola amaphoyisa eli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sosilisa ocatshangelwa ukuthi engabe ezibolele emavinkilini awephakama.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele becale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu bakwazi ukuthi ulayo isanitize, ulayo imask. Sanitize yourself every time. Ngoba impilo kumele iqhubeke.
Izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelo lizwe. Abazancedisa kukhetho lwama-by-elections oluphutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa osicatshangelwa ukuthi engabe ezibulele emavinkilini awephakama. Amapholisa athethe amahola amahlanu ukufika kulindawo kungenani lokuthi lumango uyimzuzu emihlanu nje kuphela lalapho uhamba ngemota. Amapholisa eGwanda abeselinde imota yenkamba yegudu ukuzothwala isidumbu lalapho sebefikile bengelabhokisi okudale ukuthi umufi agoqelwe ngamakhadibhokisi langamalembu engakafakwa emodeni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Zisele zikhuza imhlolo izakhamizi zeGwanda ngemva kokutholakala kwesilisa obefile phambi kwezitolo zephakama namhlanje kuseni. Kuthe kutshaya ihola lesikhombisa uZulu ebesebuthene kulezi zitolo ukuze azozibonela ngawakhe umufi oze wathathwa ngehola lethumi ekuseni. Umnumzana Dipolas Jazi oyisakhamuzi esonondo ngumunye walabo abagijime bafika lapho besizwa ngalo monakalo.
Akalazi nobakalazi le phoyizeti yakhona naso yayazikhanyela laphana abayibekile enyaweni zakho amapholisa. So akuyatshengisela ukuthi kazange yefakwe sami, hhayi umuntu layo lama-problems akhe labaziwe khona ngalo mbelonkuthiwa. But okuyitho endikhala ngakho kakhulu ikhona oko ukuthi i-government yethu kumele ithathe inyathelo entweni ezinto. So kathi esizinda lokhu ziyazimnukisa umuntu lwana asento erayithi kulabantwana kulani nala. So asento erayithi kusosayathi le asikuvumeli.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Ntombizodwa Dube wephakama othi akakubone namhlanje kuyethusa.
Sizubuhlungu singabazali sazala. So umntwana ebelokhu elele lapho umuntu yinhlanza ndizama ukubiza amapholisa abasigadele umuntu wethu lo. Umuntu yinhlanza uyonakala kathesi bona uzwa njani kuyangethusa.
Lalapho sebuyile amapholisa ebengelabhokisi lesidumbu okudala ukuthi badinga amakhadibhokisi lamalembu ezitolo ukuze bagoqele umzimba womufi. Umnumzana Wellingtonari olilunga lenhlanganiso yabahlali bakuleli dolobho eGwanda Residents Association uthi uZulu uyazibuza ngokuziphatha kwamapholisa aleli dolobho.
kwinto elihlazo kakhulu community ukuvayela ukuyephula isiko lomkhuba wendawo wendawo yakithi abahlali begwanda lathi sithibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo asokuqala ukuthi amapholisa kufuze ukuresponda to izindaba ezifana lezi kumele amapholisa kumele bebe-redi belela konke amabhokisi lana okuningi ukuthi befezele umsebenzi kwinto imali ezi-community kakhulu eshuka i-community ukuthi pho-ke bazakwanisa nawo ukudika lezi gilamkhuba lezi sehlula into ezincane ezinjengalezi
isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele enkundleni yebulenjini ye-WhatsApp ukanti lapho sizama ukumtshayela ucingo ebengadobhi umakhalekhukhwini wakhe omunye wamapholisa obuye ukuzothatha isidumbu utshele uzulu ukuthi amabhokisi akobulawayo lapho ahambe lezidumbu okumele ziyehlolwa ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kwele-South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kuzabapha ithuba elihle lokuqhubeka ngempilo kungekho okuphazamisayo. Ngokwemithetho emitsha, abantwana besikolo bonke bazaqala ukufunda malanga wonke kusukela ngomvulo. Imithetho ebilawula ukusondelelana kwabantwana isiyesuliwe. Umuntu osehlaselwe umkhuhlane we-corona kodwa engalazo izibonelo akusadingeki ukuthi ayizivalela endlini kodwa uselelungelo lokuya emsebenzini enjalo lokwenza loba yiphi imisebenzi yakhe yensuku zonke. Ohlaselwe yilo mkhuhlane lwezibonelo zalokho ukhangelelwe ukuzivalela endlini okwensuku ezisikhombisa kuphela hatshe zilitshumi njengalokho obekusenzeka. Kungaze kube lobufakazi bokuthi uhlangene lomuntu ole coronavirus akusadingeki ukuthi uzivalele endlini nxa kuyela zibonelo zokuthi lawe usulayo. Abantu sebengahamba kuze kuse njengoba usukhijiwe umgoqo oyenqabela ukuhamba kwabantu. Umphathi ndambe ofisini kamongameli uMnumzana Mondli Gungubele uthi lokhu kwenziwe ngemva kokunanzelela ukuthi lwehla ulaka lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
The rationale for this amendment is informed by the proportion of people with immunity to COVID-19.
Lokhu sikwenza ngoba kunobufakazi bokuthi iningi labantu selilawo amasosha okuzivikela ku-coronavirus,
which has risen substantially exceeding 60-80% in severe sero survey.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lezi zindaba ezimnandi kakhulu. Abaningi balahlekelwe imisebenzi ngenxa yale imigoqo ethulwe kusanda kuqala u-2020. Abasebenzayo labasebenza endaweni zokudlela bese kusiba nzima ukuthola imali ethe xaxa njengoba imigoqo ibisenza ube nzima ukuthi abantu baphume ezindlini bayekudla kulezi ndawo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Thabalala uthi sekusobala ukuthi vele abantu bazaphila layo i-corona okwesikhathi eside.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenza ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayi sanitize, ulayi mask. Sanitize yourself every time. Ngoba impilo kumele iqhubeke.
Abanye bathi lokhu kuqakathekile njengoba kungumnyaka ukwethekelela amaofisi ahulumende amaningi kulandela kumiswa kokusebenza kwamaphemithi abo. Abaculi labanye abaphila ngokuthokozisa umphakathi bathi kuzabavulela amathuba okusebenza. Inani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngelanga selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu around 5,000. Okulinani elehle kakhulu xa kukhanyelwa ukuthi bake bafika kuzinkulungwane ezilitshumi lesithupha 26,000. Ababulawa yilo mkhuhlane ngosuku badlalela phansi kwamakhulu amabili below 200. Abavalelwa ezibhedlela ngosuku bahambela kukhulu 100. Phakathi kwabedlula izigidi ezintathu lengxenye over 3.6 million asebehlaselwe i-coronavirus selokhu yaqalayo, iningi selasila kwafa abedlula izinkulungwane ezisichagalolunye lengxenye over 95,000 kanti abalokhu begula ngalo mkhuhlane ngokwesibalo sayizolo bedlula kancane izinkulungwane ezingamachumi amathathu lengxenye 55,856. Ngimelisiro 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 61,244 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Kusiyaphela usuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 161 abafunyenwe bele coronavirus kwabhubha ababili kubika abogatsha lwezempilakahle. Icele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi namhlanje liphunyeke emthethwandaba udaba lokuzama ukumisa icele likamnumzana Douglas Monzora ukuba lingasebenzisi imali elisanda kuyiphiwa nguhulumende phansi komthetho we-Political Parties Finances Act. Umcebisi kamakhuphi umnumzana Ntando Ndlovu uthi umahluleli wedale le-High Court uthembise ukuba uza kwethula isinqumo sodaba lolu ngokutshetsha kulandela okwethulwe ngumakhuphe labecele likaMonzora. Icele likaMonzora linikwe nguhulumende izigidi ezifika phose ikhulu lengxenye yamadola eZimbabwe, i-$149 million. Kasenelisanga ukuxoxa ngalolu daba lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwembiko kucelele MDCT ekhokhelwa nguMonzora. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuthi akwaziwa okuzakwethulwa lidale le-High Court.
Okwamanje siphuma emthethwandaba lapho kade ziphikisana ngokuthi ngobani okumele bathole imali ye-Political Parties Finance, ukuthi yithi i-MDCT ikhokhelwa ngudokotela uKhuphe kumbe i-MDC Alliance. Esikuthandayo ngalokho ukuthi kuphumile njalo kuvelile ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenza labanye bethu laba ukuthi ahlukumeze idokotela uKhuphe, ngoba kuvelile enkantolo ukuthi vele imali Political Parties Finance yanikwa icele likaMonzora. La noma kunjalo siqhubekile ngokuthi siphikisane ukuthi noma sinikiwe uMonzora kufuze ibanjwe indaba leyi isadingidwa ukuthi ngobani omele bathole imali Political Parties Finance. Kuchaziwe kabanzi kwavela ukuthi khona uMonzora kabala lungelo lokuthi bathole imali Political Parties Finance ngoba sibebumbe ibandla elisha okuthiwa yi-MDC Alliance. Kuvelile kabanzi njalo ukuthi ama-judgment ayephuma e-court kufuze alandelwe, kube le-consistency e-court, ungatshintshwa indlela zakhona okubanjwa ngazo izinto ema-court. Okunye okuphumileyo yikuthi abantu laba abathi bayi-MDC Alliance sebezixotshile kubandla le-MDCT, yizinto zonke abangaziphikisiyo lezo. Kodwa-ke thina njengebandla le-MDCT kasilalo ithemba kumadale lawa kumthethwandaba leyi, ngoba abantu bakaMonzora bajayele vele ukusitshela ukugwaba ngokuthi yibo ababhala amanye ama-court judgment.
Umnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kankosazana Thokozani Khuphi. Okwelinye lamacele e-MDCT ubeqoqa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abazancintisa ukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo kobulawayo. Abanye bathembisa ukulungisa izikolo, ukuthanyela ingcekeza edolobheni lakobulawayo lokunye okunenginengi. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Esther Khumalo okubandla le-Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuward 12 usebhoda indawo ezishiyeneyo ekhuluma loZulu ngaza kwenza engavotelwa.
Yathi omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu, isigaba zethu, labo mama balezidingo zabo, kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke. Kodwa nxa singalamama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayibo into yenziwa ngobaba lathi siyayikwanisa lathi siyalimela ilizwe lethu ilizwe ngelethu sonke osilabo baba
unkosikazi Khumalo uthi kuningi okumele kulungiswe kobulawayo
i-Y12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezikwereti ezinye zivaliwe ngendaba yamagetsi abasakwanisi lutho abasela bomkabo so ngunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo njalo lezi kolo zethu azisalunganga sezidilikile namafloors akhona segugile so ngazinikela ukuthi nxa ngaba ingxenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakuvile 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu
Ibandla lezaphula lo liyakhankasa endaweni ezijeneyo. Ubakhankasela ngamandla ngumnumzana Mavuso Jabalala.
Kanye kanye!
Wathu!
Kanye kanye!
Wathu!
Wathu!
Into leyo ayisoze yafayafa, ayisoze yenza njani? Ayisoze yafayafa izaphu. Ingangena phansi evumbuluka laphana. Ilokhu izaphu bantu bakithi yafungelwa.
Kanye kanye!
Wathu!
Kanye kanye!
Wathu!
Wathu!
Olandela izombusazwe umnumzana Nkululeko Gwabalanga Mathe uthi balutshwane abaphikisayo ababonakala ebantwini.
Lava abantu abafuna ukuvotela manje kube kume mhlambe ma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution of power. Ukuthi bezama ukususa amandla lana phezulu bawese phansi. I-system yebambileyo kakhulu kwenzela ukuthi ibhotini ithulise insiko waxotshwa imthova yonke khona pha.
Kudingwa abazamela inkulumane lempumula edale lepalamende kobulawayo. Kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingu-Gibbs Dube.
Lokhu sikudaba lunye. Abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change bathi bahlangene lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa namuhla eHarare belungiselela lolu khetho. Omunye obukulo umhlangano ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu ozancintisa kusikhundla sokudinga uzamela iphumula edalele ephalamende. UMahlangu uchasisele osithandekile emhlanga weStudio 7 umkhankaso wakhe.
Ngamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube kuhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhangelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe bengingakhethwanga ngumuntu osemashingo ngangikhethwe ngabantu bephumula so kibo kathethwa ku-by-election siqedelane lakho ngoba namuhla bazabala ku-newspaper u-MP wabo se-reinstated the following day hayi sekudokiwe so besekubabisele emuva in terms of ukuthi bezwe balethe izikhalazo zabo kuye ephalamenti even though bengikwanisa ukuthi okunye bebesizakuletha la ngiphathele kwamanye ama-MPs asiye ephalamenti bona bebefuna mina uqobo abangibo abangishethayo ukuthi ngibuye nakho konokho abangithume khona
labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu
ngeke ngibe sabe mina ngoba mina already ngingumuntu ade sebenzele ebantwini angizange ngumuntu lo ngumuntu obalekela ebantwini yebo khona nxa ungumuntu akutho ukuthi kufanele ungabi layo kufanele ube layo itiye ngoba abantu ngithe nginanzelela engithisana labo bonke ngabantu bangobaba kodwa mina njengomama owamentwayo owaqeqetshayo kakhulu ku-mentorship ngumuntu olesibini
ngani bengakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokho yani ukuthi wesilise ngenza ngcono
hayi abantu sebekwazi abantu banazelela ukuthi umama unyele esihlelo umama ngoba isikhathi esiningi sinawo sibe saba labo ama-MPs angobaba angeke basole bayenza ityabo bakakahle sombuto osolayo but mina
Sikazi Sicele Silemahlangu ozancindisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sephumula kobulawayo ePhalamende obeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kuhlelo lweLife Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ubekhokhela amalecacha awe-Islamic State u-Amir Mohammed Said Abdul Rahman Al-Malwa ubuleweli ibutho lakwelemelika namdako leSiria. I-Associated Press ibika ukuba lokhu kwenziwe libutho elilolongwe kakhulu elemelika. Uhulumende wakwelemelika uthi bonke bakubutho abahlasele indawo lapho u-Al-Malwa abetholakale khona babuyele ekhaya bephelele. Umongameli Joseph Biden utshele intatheli zindaba ukuba ukubulawa komkhokheli wamalwecacha la kutsho ukuba uhulumende wakhe uzama ukuvikela uzulu. Kudubuke umkhumbi othwala amafutha atshiyeneyo namda eDelta State kwele-Nigeria wabhubha abantu abalitshumi. Isikhulumeli se-Shaper Oil Exploration and Production Company sithi kulumathe umlilo owesabekayo umkhumbi lo ungakadubuki. I-Associated Press ibika ukuba amapholisa asahlolisisa udaba lolu. Umanyana wamazwe akuzwekazi le-Europe kanye lele-Melika we-North Atlantic Treaty Organization uthakazelela ukuba ele-Melika seliza kukuba lamasotsha amaningi emazweni aduzanilele Ukraine lapho ele-Russia elilakho ukuhlasela khona lisithi akumelanga lingene kumanyano lo. Iziphathamandla zomanyano lo zithi kuqakathekile ukuba ele-Melika libe lebutho elithe xaxa duzanilele Ukraine ngoba akwaziwa okungenziwa ngele-Russia. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency.
Inani labantu ababhalisela ukuvota ezigabeni zeMandebeleni lokhu liphansi kakhulu kungakhathalekile lohlelo lukahulumende lokuya ebantwini ukuthi babhalisele uluhlu lwabavoti. Isigaba sokuvota kumbe i-constituency simele sibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 kodwa ezinye izigaba zibikwa zilabantu abaphansi kwaleli nani. Kusitsho ke ukuba kungaqhubeka kunje ezinye izigaba zizanciphiswa luhlelo lwe-delimitation. Kambe kungaba kuyini okubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhalisi ngobuningi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Uyazi mina sokundidalisa ingqondo okuyinto konoku ngoba nxa ukhangele bengibona ngazo kathi sesenze yonke into malala ngokuthi sikhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi. Amalunga wonke ayagijima, izalu PF siyagijima, abeMDC babonele bayagijima, ngalesi sokulale i-trip siyenjela abo bayagijima. Kula ma-programs amaningi even lapha ngelalele ku-Skies Metro FM isiteshi salapha koBulawayo bakhuluma ngako phose nsuku zonke bebisa ama-programs kulamanye ama-companies that even sponsor programs bengena ehleleni kwaphana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhonshetize abantu ukuthi basuke beyovota. Pho ukuthi kusuke kuthini mina sokungididanisa ingqondo ngoba abantu angazi babakunanzelela ukuthi kona at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizogcina sithathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituents. Ngalesi sibe-12 sizagcina sesifika mebuzo lena sesilelelo lakwe-9 kumbe 8 kwaba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi i-cake elingaka linje so bena ususithi hayi I say wo inani elingaka sesinani elincane elingaka angithi even la lochezo la ngololuqhunyayo lalo liyancithiswa futhi
iye lezwakala udaba lolu mnumzana Ndlovu wena ubona njani ukuthi kathi kuyini ungakubangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisela ukuvota
I think kukabili khona mawukhanalisisa kahle kula ukuthi kunabantu aba actively involved ekudiscouraging abantu ukuthi bangavoti bangathathi iparty ekuma-elections aweZimbabwe because iMatureland iya-ignora makusiya phambili ayila place ku-political identity yeZimbabwe so kunabona bana nje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hhayi thina asingavotini and kanti kunamaphathi afana ne-MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi singavoti vele entweni leyo so ngathi ngesindebele singathiwe sibale lethu kukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengephathi yomuntu awesithi hayi asiyekeleni le nto nje ngoba kwenzelwa bona bakubheka ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathibeleni abameli izanu abasemathibeleni abameli MDC labamele i-CCC yakhona bazimele bona bamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election imathibeleni nje isala iyukuthi i-election kuphela ama-promises abe khona bona abantu ababe bemele amaphathi ayahlukeneyo abanaphawa abayinikwayo ukuthi babe bazosebenzela abantu babo kwamaqhinga yilaba abakusurvival mode because kulokukhathazeka lokuhluphe okukhulu kakhulu emathibeleni bese bezibuza ukuthi kanti manjisuka lapha ngisiyavota instead of ukuthi khangisa amatamatisi isizathu yikuthi so ipolitics kulaba besithu ayila meaning vele ayilethi isithwala emganwini ayilethi imbida ayilethi inyama bese bezibuza-ke ukuthi ngisiyadingana elayinini yokuvota
hayi kuyezwakala mnumzana Chuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba Ndlovu
ekhanda sibili indaba le la kona kwana sila kutshoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebebona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthinti lutho bakhona abanye abaye besithi kona mhlawumbe njengoba sokuya amaphathi amatsha njengoba sikwazi ubana MDC side 21 years ibusa lapho emadorobheni especially lapho koBulawayo kodwa akula nto ethinti le instead into zilokhu zisiba nzima zisiba lukhuni kudilika kufadalala umuntu acina esegive up the whole system of what I've got to be very but I'm gonna tell you what did I do I'm gonna say we're gonna look through that all those are changed so yeah kuningi sibili angeke ngathi kona ubaba umpolitile sibili uyitshayile sibili kwabana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu maybe mhlawumbe yikhona kwamntuna abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhuluma kunje so saloku siloku sidinga abantu kanti sidinga abantu vele asingehambele kumogoli kumadiaspora le ndawo ezitshiyetshine ezinjalo ngoba enozeya usuzuzula why kanti sikhuluma so ama-centers ebodini lawo asebiswe ebantwini kanyekanye sekuma-doorsteps abo so kuyino ungabe sokusayehlula kunapho ukuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota sokubuyedula niqala umuntu ekhala ukuthi hayi kukhathana azobe kufinyelela uyafika khona le edrobheni imali yokugada lani lani nanku sokubuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yangona so khona kwala futhi ngobona kumele sikukhale kunale mhlawumbe loko sikhuluma ngento vele evele nje isivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bangona soku sidinga abantu bonakona bevele nje bengekho so maybe kanti le ngikhona ukuthi ona maybe singake siyenze i-census le sike sibalani sibonti kanti vele sibangaki njengokuthi khona apha ephelandaba uzathola ukuvoti kurejista abantu abangu-16,000 ake sibalane sibonti ona vele ephelandaba abantu bangani andabo then sesiqala-ke ukuthi sikonsolidate sesivela maybe mhlawumbe kustage nale i-census ukuthi sibonti mhlawumbe siyehloko sifuna ukucabangela into engayisiwo ukuthi hhayi sikhona sibaningi kanti-ke hhayi asikho asibaningi kangako
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF exoxa endawonye locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocathengelwa ukuthi angabe ezibulele emavinkilini awephakama. Abazancintisa lokukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu ilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.